ukuthi nasekelwe njengebandla lezanu PF njengesizwe seZimbabwe. Yibo phela abadala bethu laba abebawaphemba indlela eyaletha uzibuse lo esikhuluma ngaye namhlanje. Akuphelelanga uzibuse ngokukhulula kwelizwe leZimbabwe. Ngokukhulula kwelizwe leZimbabwe kungabalwanga amadoda anjengabo Simon Khayamoyo, amadoda azimiselayo asebenza gadala lokuletha uzibuse kuleli lizwe leZimbabwe. Amadoda asebenza lobaba uNkomo, yiwo amadoda lomqabuko lwana lokanyongolo emsekuletheni uzibuse inkululeko eyiyo esilayo namhlanje.
Liza mkhumbula ngani kahle kahle ubaba uMoyo?
Ngokuzehlisa khe ikakhulu ekufundiseni abatsha ukukhokhela ukuhlonipha abantu, ukusebenzela abantu, yikokwaba uKhayamoyo. Ubaba uKhayamoyo zonke zobugwelegwele lezi entweni ze-corruption wewakomuzi kubalela ibizwe lakhe li ubaba uKhayamoyo ndoda yasihlanzekile kakhulu, indoda sele ngathi sibili nxa isenza umsebenzi iyabuyenza njengomsebenzienganikhathiwe sibili isenza ngokuzimisela ekwenzela umsebenzi wayo nguKhayamoyo lo. Angeke ubale nduze zedungamile uze kuthiwa uKhaya laphana isandla wafaka isandla entweni enze kumbe watshontsha kumbe wayenzani, hhayi ukuthula yiko kube kukhona kuphela uKhayamoyo lokusebenzela isizwe.
Kunhlelo zentuthuko lapha lingathi wayephakamela phezulu yini ikakhulu ekuthuthukiseni isigaba semathebeleleni impela?
Obaba uKhayamoyo ngabadodalana ayesithi yona nxa ekhangela ekhumbula ayesebenza njengabobaba uNkomo ababesilizwe nxa uyi-national leader awumelanga uzikhomfayine kuvillage yakho, kodwa njengokuthi nxa uyi-national leader njengabojohn Nkomo, uNkomo wayenxa ekhuluma ethina hhayi amadoda ahlanzekileyo njengabo Nkomo ayithi hhayi I'm a national leader akumelanga ngikhangele ingakhaya kuphela kodwa ngikhangele ilizwe lonke. Kuningi kodwa akwenzileyo uKhayamoyo okukhanyayo ukuthi evine ku-Ministry of Transport kuyakhanya imisebenzi ayiletha eyayenzileyo iyakhanya nje imisebenzi yonke ayenzile, even ngesikhathi engu-ambassador e-South Africa uyainsebenzi kakhe kwabantu bakithi abele khona ngale nase-South Africa ukuthi ubancedisile kakhulu abantu abaningi. Yimisebenzi esiyikhumbulayo kababa uKhayamoyo.